So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7. Ngomvulo mhlaka 6 Nhlolanja 2023 ngumphrofethi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu bazabasebenzisa zabasesecha, abantu bebotshwa balama-drugs, abantwana babebhema lawo. Kuyabotshwa wonke umuntu obhema ama-drugs, losebenzisa ama-drugs, kodwa sifuna ukuthi ibulawayo ingabi lama-drugs. Obhemayo uyabotshwa, othengisayo uyabotshwa, olimayo uyabotshwa, bonke bayabotshwa. Esibadinga kakhulu kuyilabo abasaplayayo.
Amapolisa akobulawayo namhlanje asungule uhlelo lokufundisa uzulu ngengozi kanye lobubi bokuthatha izidakamizwa, ukuthengwa lokuthengiswa kwazo.
Imgwaqo yakobulawayo mibi sibili, isingani yi-death trap, ngoba ungagijima kubi, ungatshaya ipothole, hayi imoto yaphenduka.
Uhlangothi olulawula ngemithelo yezimota lokulungiswa kwemigwaqo olweZimbabwe National Road Authority NARA luqalwa yikhansile yakobulawayo lezakhamizi zaleli dolobho ngokwehluleka ukulungisa imigwaqo. Kuthi amabandla ezombusazwe aphikisayo kweleZimbabwe athi umongameli Emmerson Mnangagwa akumelanga kuqule ugwalo olwe-delimitation report alunikwe ngabe-ZEC ngeviki edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amapolisa akobulawayo namhlanje asungule uhlelo lokufundisa uzulu ngengozi kanye lobubi bokuthatha izidakamizwa, ukuthengwa lokuthengiswa kwazo. Bebemisa izimota lamabhasi athwala abantu abavela lokuya emalokishini aleli dolobho bekhwathaza impahla bedinga izidakamizwa abathi sezidale umonakalo omkhulu ezimulini ikakhulu kwabasakhulayo. Kubika intathelezindaba yeStudio 7 uEzra Chizasibanda.
Uhulumende weZimbabwe usungule lolu hlelo ngeviki ephelileyo eHarare ngaphansi kwesihloko esithi No to Dangerous Drugs and Illicit Substances. See something, say something. Kulandela kumemetheka kokuthathwa kwezidakamizwa ngabasakhulayo. Unkosazi Fadzai Marowatsanga, umsekelo womqondisi ugadala kwahulumende olubona ngentuthuko yezabelo, uphatheke kulumkhankaso emele umphathintambo wedolobha lakobulawayo, unkosikazi Judith Ncube.
Silapha ukuthi sizokhampena against i-drug abuse eyenzakalayo esigabeni sethu lapha kobulawayo. I am sure it's also happening elsewhere. Ama-drugs ayingozi kakhulu ngoba isizwe sethu sesiphelile. Siyananzelela ukuthi abantwana bethu akuseze kube ne-future nxa besebenzisa ama-drugs. Siyacela kakhulu ukuthi bonke bona laba abasebenzisa ama-drugs bacetshelwe emapholiseni. Amapholisa kasoze ahambe ekhuluma ukuthi khona nguzibani ositshelileyo. Sizama ukuthi senqabele isizwe sethu lapha eZimbabwe.
Isikhulumeli samapolisa kobulawayo Inspector Bednico Ncube uthe ngemva kwalomkhankaso bazaphuma ijumo bebopha abantu abathatha lokuthengisa izidakamizwa.
Abantu bazabasebenzisa zabasesecha, bebotshwa balama-drugs. Kuyabotshwa wonke umuntu obhema ama-drugs, losebenzisa ama-drugs, kodwa sifuna ukuthi ibulawayo ingabi lama-drugs. Obhemayo uyabotshwa, othengisayo uyabotshwa, olimayo uyabotshwa, bonke bayabotshwa. Esibadinga kakhulu kuyilabo abasaplayayo.
Ubheki Inkomo ngosakhulayo leminyaka engamathumi amabili lanye uthe yena ubenatha kakhulu okudakayo kodwa usethole usizo sencediswa inhlanganiso ye-Active Youth Zimbabwe ukuthi athiyane lokudakayo.
Impilo yami vele sinye ukuzijabulisa nxa ngitshayisa emsebenzini ngicabanga ukuthi akumele nathi ukuthi ngize ngidakayo ilanga litshonile, ilanga ukuthi lingihambele kuhle. Nyebe mbona kuyawumele kube lotshwala phakathi.
Ya, kuswelakala komsebenzi kakhulu kwabatsha. Mbona yikho kusuka kubatshotshozela ukuthi kusele into zokwenza, akula ma-recreational facilities amaningi elizweni. So abatsha abaningi vele ngathi sokuyifashion njalo le-social media.
UMichel Dube oleminyaka elithumi lasitshiyagalombili 18 uthi abatsha kumele benzelwe inhlelo zokubafundisa ngobubi bokuthatha okudakayo.
Indawo yama-drugs isihluphile kakhulu sibili because ama youth ayaphela, especially ngesikhathi khathesi okumele sevota. Ama youth ayaphela, siyarejiseka. Angihamba nje khona phana emalokishini yadlulela babona emakhoneni besenza into zona lezi and akulunganga. I wish kungaba lo ngama-program also esingafundisana khona ngezingozi zama-drugs and all those other things.
I-Active Youth Zimbabwe Drug Prevention Services ihlanganiso encedisa abatsha abathatha izidakamizwa ukuthi baphume kuzo. URomeo Machazi osebenzela lenhlanganiso uchaza izizathu ezenza abatsha bathathe okudakayo.
Ku-age group ka-11, 12, 13 kuba yi-peer pressure. Abanye baye besithi bafuna ukukhupha i-stress ngenxa yama-problems abahlangana lawo kuma-family setups. Abanye siyananzelela ukuthi it's lack of entertainment. Akula ma-recreational centers. Ngiyakhumbula kudala i-city council ilama-youth centers, ulama-swimming pool, kubomakhandeni iluvezi, mpopoma, whereby thina we used to go there, siyaswima, attend ama-entertainment activities. Khathesi due to lack of ama-recreational centers le ndawo ekufanele abantwana bebe behlangana kizo be-socializer, kukhanya zikho lezo ndawo. Lokhu kungaba ngezinye zezimbangelo.
Intsha eningikhala ngokuthi ayilamsebenzi njalo ayilalutho lokwenza, ngakho bagcine bebanjwa ngamandla ukuthatha izidakamizwa bezama ukuqeda ukucabanga kunye lokuzilibazisa. Udubo lezidakamizwa lusabalele hathi koBulawayo kuphela kodwa nasemadolobheni wonke aseZimbabwe asethwele nzima. Umongameli Emmerson Mnangagwa ngomnyango ophelileyo wazise ngokusungulwa komkhankaso wokulwisana lo mkhuba omubi lo, ukusetshenziswa lokuthengiswa kwezidakamizwa owe-National Anti-Drug and Substance Abuse Campaign ukuvimba ukumemetheka lokuthatha kwezidakamizwa ngabasakhulayo. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ikhamera ngu-Ezra Jesus Banda.
Uhlangothi olulawula ngemithelo yezimota lokulungiswa kwemigwaqo olweZimbabwe National Road Authority ZINARA lucalwa yikansile yakoBulawayo lezakhamizi zaleli dolobho ngokwehluleka ukulungisisa imigwaqo lokupha ikansile imali yokulungisisa imigwaqo le. IZINARA iphinde yakhuphula inhlawulo yokusetshenziswa kwemigwaqo kuma-toll gates uZulu azwazokhona ukuba imali ebuthaniswa lapha ayihambelani lesimo semigwaqo ezweni jikelele. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuntathele zindaba yethu Anastasia Ndlovu.
Imigwaqo yakoBulawayo imadlephudlephu, abezimota labahamba ngenyawo bathwele nzima ngamagodigodi asemgwaqweni, kungaba semalokitshini ngitsho lasenzikini yedolobho. Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Sithabile Ndlovu ngomunye wabakhala ngobubi bale migwaqo.
Imigwaqo yakoBulawayo mibi sibili, isingani yi-death trap ngoba ungagijima kubi, ungatshaya iphotholi, hhayi imoto iyaphenduka. Ungatshaya iphotholi uyaqamula ama-springs wonke amaviri. Akula mgwaqo wona olethayo, ungakhangela uluveve rodiyana ayihambeki, ukhangele usisili uvaliwe, ukhangele wonke ama-roads angena phakathi, akula wona umgwaqo oyi-1. Uma siye phambili oyi-main road awuhambeki, vele koBulawayo lapha akula mgwaqo.
Umsekeli kameya wakoBulawayo uMlandu Ncube uthi sebelungiselela ukumangalela iZINARA ngoba ingabaphi imali yohlelo lwe-Emergency Road Rehabilitation Fund ngesikhathi.
I-challenge vele esilayo enkulu kakhulu yikuthi izimoto zihamba emgwaqweni wakoBulawayo njalo zibulala imigwaqo yakoBulawayo. Kodwa nxa usukhangela ngapha, abathatha imali iZINARA and iZINARA ifuna ukusinika imali ngesikhathi sayo njalo imali eyifunayo. Ngoba ungakhangela sometimes wathola ukuthi iZwimba or amanye amakhaya ama-RDC ayaphiwa imali ephosa ilinganela kakoBulawayo. Zingaki imoto ezirejistre kuma-RDC compared to ezirejistre emadolobheni? So thina sithi amandla okuthela izimoto akaphenduke emadolobheni ukuze imigwaqo ilungiswe.
Umabhalani weBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube ugcizelela okuthiwo nguNcube.
Udaba lokwabiwa kwezimali ezabelweni ezishiyashiyeneyo lusuka lube iDube elizweni leZimbabwe. Nxa sikhangela kathesi ukuthi iZINARA iyathatha isikhathi eside ingazange ihambise imali okumele iyelungise izindawo ezishiyashiyeneyo, yikho ke soku-afektela edolobho lakoBulawayo ukuthi kuyathiwa kule mali engaka ezabuya edolobheni, kube sokusithi ngemva kwesikhathi eside kube sokubuya-ke imali yakhona sisiba yingconisana. Khonokhana-ke sokubangela ukuthi amadolobha amaningi ufica ukuthi imali ababeyithembile ukuthi yezaphathise ekulungiseni kwemigwaqo igcine isibuya so isikhathi eside njalo imali engaguqukanga isisindo sayo konkana kwesobangela ukuthi kwenziwe nje indawo.
Onwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube usola ukusebenza kwezinara ethi imithelo ebuthaniswa kobulawayo eyemigwaqo inenyi kodwa iphenduka ukuzolungisa imigwaqo isiyingcosana.
Eqiniseni nje vele izinara kayisebenzi, kuyafana nje lokuba lozesa lozinwa kwaba izinto nje zokubamba zonke izinto zithathwe zisiwe eHarare lapho ezifike zachithwa khona ibusela icorruption lakho konke khona lokhuyana okungcolileyo. Imali ephenduka isuka eHarare nxa uyiqathanisa lale abayibutha kobulawa incane kakhulu, ngeke yenze umehluko emigwaqweni. Eningi yakhona vele iyebiwa endleleni yatshontshwa ingakafiki kobulawayo, iphelele ezandleni ezinamathelayo ingakafiki ekusebenzeni lokho efanele ukusebenza. Ngakho-ke kumele kudilizwe izinara, kudilizwe izinwa, kudilizwe uzesa, kwakhiwe kabutsha into ezizasebenzela abantu ngendlela efaneleyo.
Isikhulumi sezinara umnumzana Tendai Mugabe uthi bona bayakhupha imali yokulungisa imigwaqo kodwa abazi ukuthi kungani ugatsha lwezemigwaqo lusehluleka ukulungiswa imigwaqo kobulawayo, ngoba kunyanga edlule kule mali ephumileyo yokulungisa imigwaqo abayini ngeze amakhansili aphose afike ikhulu 93 elizweni lonke eyizigidi ezedlula amakhulu amabili lengxenye amadola eZimbabwe i-266 million zimdola. Ngimele umsakazo weStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Amabandla ezombusazwe yaphikisa iwele Zimbabwe athi umongameli Emmerson Mnangagwa kumelanga guqule ugwalo olokwehlukanisa imingcele yokuvota ole delimitation report alunikwe ngabe Zimbabwe Electoral Commission ngeviki edluleyo. Batsho lokhu ngoba sokuqhamuke ukuxokozela ngemva kokuqhutshelwa kukamongameli Mnangagwa ugwalo lolu ngabe zeke. Abanye ababaphathintambo bakahulumende wakhe babikwa befuna umnangagwa kuqule ezinye iziqa zedelimitation report le ayinikwe yizeke. Abaphikisayo bathi umnangagwa angenza njalo uyabe ephambana lesisekelo sombuso welizwe. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Prince Dube kosibanda okukomiti ehlolisisa ugwalo oluhlolisise ugwalo olwe-preliminary delimitation report othi yena umnangagwa akumelanga kuqule awethulelwe yizeki.
IZimbabwe Electoral Commission uma ingaqeda ukulungisa i-preliminary report yayo okusemthethweni ku-section 161 we-constitution yeZimbabwe, uthi yena kufuze ukuthi beyithathe leyo report beyinikeza umongameli. Umongameli kufuze ukuthi leyo report ehambise eParliament. EParliament ke idalela eParliament liyaphiwa amaviki amabili 14 days eyokubona yokubana icubungule leyo draft preliminary report. Yikho okwayenzakalayo ke lokho, iParliament ingaba lama recommendations efuna ukwayenza iyawathatha lawo ma recommendations iwabisele njalo kupresident ukuthi ewadlulisele phambili eye kuZimbabwe Electoral Commission. Laye ke umongameli uyavunyelwa ukubeka awakhe ama recommendations kumbe ama comments nge draft preliminary report yona leyo ebese kuhambisa kuzeki. Izeki ke emthethweni ivunyelwe ukuthi khona ibisikhangelisisa ke ama recommendations ayizwe iParliament kanye lomongameli. IBC tshintsha lapho kufuze ukuthi tshintshe khona. EABC kwenzile izeki yiyo ifinal report.
Ye, esikuzwayo khonapha ke isibanda ukuthi okhandiswe izeki kumongameli yidraft report. Kambe khonapho ke angaguqula yini okumnyethwe khonapho ke ku report nale.
So i report yamukelwe ngubaba uMnangagwa ngolwesihlanu yiyo i final report evela kuzeke. Akula umuntu osavunyelwa ukuthi ayeze icomment kumbe ethi lokho ngiyakusola kumbe lokho kunjani. Lokho asebe kufakile abezeki yikho osokukhona. uMnangagwa ke ngomthetho uvunyelwe ukuthi phakathi na kwamaviki amabili amalanga alichumi lane ethathe leyo report eyifake kupublic gazette ibisisiba ngumthetho ukuthi amaboundary asetshenziswa kulomnyaka iwona lawa ukuthi umnangagwa angayekela ukwenza khona lokho mbona ngani kuyaziwa kusobala ukuthi umuntu ongumongameli angayekela ukulandela isisekelo somthetho iconstitution yalelo lizwe alibusayo yikuyini okwenzakalayo kuye
lo-ke umnumzana Prince Dubeko Sibanda oyebandla le-Citizens Coalition for Change ubexoxa lapho lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseHarare Studio 7 kayinelisanga ukuxoxa kodwa lolu lweziphathamandla zikahulumende kodwa uGibbs uphinde waxoxa lo mnumzana Believe Gawule olilunga lezanu PF
okukhona yokuthi umongameli uzaba lakho ukuthi alandele izixwayiso ezikhona akhangele khonoko okukhona ase-exercise amandla akhe ngeripoti le ayamukele kumbe ayilahle ngokunjalo ansoze ngithi mina ngithi uzayilahla kumbe uzayamukela ngoba izizathu zakhona ngingazazi lokunye njalo engikukhangeleyo ukuthi mhlawumbe uzayamukela ekunye kwakhona okulethwe yikhomishini ngoba ngimzile uthi Gumba ekhuluma ngesikhathi eyamukelisa umongameli ukuthi uthenge ukukhulumile wathi yes kukhona abakuthe bakukhangela akade kuyikho kade bemele bekukhangele njalo bekulungise njalo khonoko njalo okunye kwakhona abakwenzayo babukenze ngezizathu zakhona abazibekileyo ukuthi mhlawumbe ngenxa yoma ungamele ngazamukela kumbe ngazamukeli yiyo into engiyibonayo nge-report le
lo-ke mnumzana Believe Gawule ilunga lezanu PF limuzwe xoxa lapho lo Gibbs Dube we-Studio 7 esetsholotsho kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abezomvikela bakwelemelika basebenzise indizamtshina zebutho ukudubula bewisa ibhaloni lensoli zakwele China ngomgqibelo ngesikhathi selindiza phezu kolwandle olwe-Atlantic Ocean emkhunjini wesigabeni se-South Carolina iziphathamandla zikamongameli Joe Biden zithi ibhaloni le ibisisetshenziswa ngabe-China ukuzochupha ulwazi njalo lesi yisenzo sokwephula lokungahloniphi isizwe saseMelika. Kufe abantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1300 engozini yokuzamazama komhlaba kweleTurkey langenyakatho yeleSyria. Inkulungwane lenkulungwane balimala ekudilikeni kwezakhiwo emadolobheni amaningi emazweni womabili. Izincwadi zezempilakahle enhlanganisweni eye-Epilepsy Support Foundation zithi sokulokuqonga kwenani labantu asebephumela egcekeni ukuthi baphila lesimo se-epilepsy asebedinga uncedo. Intethelo zendaba yethu uMark Peter Ntambi usethulela lolu daba.
Abe-Epilepsy Support Foundation babika ukuba lokho kungabe sokubangelwa yikusabalaliswa kolwazi phezu kwisimo se-epilepsy, bethi okunye kwakho kuqiniswa ngenhlanganiso zezindaba. Unkosikazi Nandi Mpofu walenhlanganiso uthi limikhankaso iveza intuthuko ejabulise kakhulu kudaba lokulumikisa uzulu ngesimo se-epilepsy eZimbabwe.
Songazani imfundiso sisiba khona ikakhulu i-awareness isingazani si-improvile. Okwakuqala ungakunanzelela kuma-radio lapha hawu sebekhuluma sibili befundisa i-public nge-epilepsy.
Uqhubeke ethe ukuthuthukiswa kwembiko okunje sokubangelelo kwengezelela abakubonayo kulabo asebesukuma besiyadinga usizo.
Kukho okubonayo ukuthi lanxa uhamba esibhedlela ikakhulu engutsheni uzananzelela ukuthi inamba yabantu abalethwa khona ngale abale-epilepsy banesengazani sikhwelile, okutshengisa ukuthi phandle lapha abantu sebenjani sebelolwazi ngezithuthwane.
Uthi njengenhlanganiso bakhuthaza omama ikakhulu ukuthi bethole uncedo lwemithi belaphisa abantu babo bephinde bebanikeze ithuba lokufunda kulokubafihla ezindlini. Omunye umama okhethe ukuzibiza ngegama lokuthi nguNapaida olomntana olalesi simo ngomunye othatha amanyathelo anje. Yena ke uthi umntanakhe kasela ama-attack kangako ngoba ethola amaphilisi izikhathi zonke, ethi udubo kuphela ikuthi atholakala kude lawo maphilisi.
Sathola khona kukhatshana uwathola esibhedlela zehulumeni kukhatshana, sisuka sibe lobunzima bona lobo ukuthi uhamba sabe sesihamba nzima, kodwa hhayi uwathola amaphilisi besiwathola kulezi nsuku bekusibalula nje.
Ukhuthaza abanye abazali ukuthi bengabovalela abantu babo abale-epilepsi ezindlini kumbe ukugijimisana lezinyanga ngoba uncedo lukhona ezibhedlela. Unkosikazi Isabel Maphosa laye olalesi simo uthi umuntu ulakho ukusikontrola sibili, ethi yisifo esasivele sikhona lasendulo lasezikhathini zeBhayibheli, okuthi asimangalise, kudinga nje ukusamukela nje umuntu azinathele amaphilisi kuhle ephile.
Wena wedwa spiritually accept ukuthi you have that disease. Njengabantu abale HIV positive, accept the disease and be able to control.
Umnumzana Tawurai Kajito okhokhela imisebenzi ye-Epilepsy Support Foundation uthi uhulumende uqhuba kuhle kudaba lokutholisa amaphilisi lemithi edingakalayo, ethi bazabamba umhlangano lugatsha lwezempilakahle ukuba imithi enje itholakale iseduzane lozulu, ikakhulu emaphandleni lendawo ezihanqe amadolobha, ikakhulu kumakliniki, ukuze kube lula kumuntu wonke ukuthola uncedo lolu. Uthi okwamanje baphakathi kokuhlolisisa inani labantu abaphila ne-epilepsy eZimbabwe ngoba lelo nani lingakabi khona eliqondileyo, ethi ukuthola lumbiko kungaphathisa lohulumende ukuze enelise ukuhlela isilinganiso semithi edingakalayo lomumo wenani labodokotela abangcwethi emkhuhlaneni ephambanisa ukusebenza kuhle kwengqondo ama-neurologist abangenelisa-ke ukuthwala lumsebenzi kalula elizweni lonke. Ngimele iStudio 7 Harare, ngumak Peter Ntambe.
Amalunga enhlangothi zabachuphi abadabuka emazweni ehlukeneyo awezwekazi le-Afrika, ukugoqela ole Central Intelligence Organization CIO olweZimbabwe, kade bebuthene esikolweni saleBotswana iHaberon ukuhlaziya isimo sokungahlaliseki ezwekazi le-Afrika lezomvikela. Intethele zindaba ye-Studio 7, umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umhlangano ogqitshwe esigodlweni seHaberon kweleBotswana ngomgqibelo ubona abacuphi abadlula amakhulu amahlanu i-500 abasuka emazweni atshiyene e-Afrika behlaziya okuningi okuqondane lo msebenzi wezomvikela. Lokhu kugoqela ukungahlaliseki okukhona emazweni atshiyeneyo okufana lodubo lwamalicatsha, ukungeniswa kwezidakamizwa, ukuzingela ungekho emthethweni kanye lokuthunjwa kwabantu besiyagxilazwa kwamanye amazwe. Ekhuluma kulo mhlangano umongameli Mokgweetsi Masisi wakweleBotswana uthe indikimba lonyaka ethi Food Security, Conflict and Peace in Africa iqondile ngoba ikhuluma ngesimo esikhona kuleluzekazi.
Given your mandate to protect life and to build and sustain stability and tranquility within, between and among nations, the theme of food security.
Sikhangele umsebenzi wenu wokuvikela impilo, indikimba ethi Food Security, Conflict and Peace in Africa iqondile ngoba okunye ukulwisana okukhona e-Afrika kubangwa yikuswelakala kokudla.
Umgcinisihlalo omutsha wenhlanganiso yabacuphi ye-Committee of Intelligence and Security Services of Africa, umnumzana Peter Makhosi, uthi imihlangano enje ibanika ithuba lokucebisana ngalo msebenzi wabo wezomvikela.
Our job is to look at the challenges that we have in Africa.
Umsebenzi wethu ngokuhlaziya ubunzima esibhekana labo emazweni atshiyeneyo kwele-Afrika zesesibikela inkokheli yethu, sikhangela okutshiyeneyo ngelihlo elibanzi.
Lanxa abohlangothi lwe-Central Intelligence Organization bakweleZimbabwe labo kade bekhona kulo mhlangano kulokhe kulo mbono ethi bayesatshwa nguZulu ngoba bengazi imisebenzi wabo sibisibili, bevame ukusetshenziswa bebandla elibusayo ukuhlukumeza uZulu kulokuthi bakhangele ezomvikela welizwe. Isikhulumi sebandla le-MDC umnumzana Witness Dube uthi uhlangothi olwe-CIO yena olubona lusebenza kuhle.
Sibona engathi nxa sikhangele njengebandla
eziphathelane lo lamalwa ecatsha iterrorism, eziphathelane lezidakamizwa esingathi ngama drugs, lokuphathelane lokuthunjwa kwabantu esingathi human trafficking, izinto esingalahlupho lazo thina emphakathini, okutshengisela ukuthi ugatsha lwethu lwe-Central Intelligence Organization luyasebenza.
Kodwa uDube uthi i-CIO lokhu ithathwa njengohlangothi olungaphathi buhle uZulu, ngakho lokhu kumele kulungisiswe kuguqulwe kusebenzelana kwabo loZulu.
Okudingakalayo ikuthi lulungisise ubudlelwano balo labantu beZimbabwe, ikakhulu sikhangela ukuthi ugatsha lwabo olukhangela ngezombusazwe luke lwaphatheka kumbe lwake lwaphatheka kumbe luyake luphatheke kwezepolitiki ngendlela engajabulisi abahlali eZimbabwe. Ngakho kumele balungisise ubudlelwano babo.
Ngumhlano osanda kuphela eLebotswana elikhethwe ukuba umgcini sihlalo wabacuphi kokumnyaka ngemva kokudedelwa ngele Egypt. Umhlano wabacuphi ukwamiswa ukubuthana mathupha kweminyaka emithathu edluleyo kudalwa ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Lo nyaka lumhlano wenziwe ngaphansi kwendikimba ethi Food Security Conflict and Peace in Africa. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kweLebotswana.
Kulabanye ababesithi kumele bonke abantwana abazalayo behlole ukuba lufuzo kumbe iDNA ukuze kwazakale oyise uqobo kulandela uqonga kwenani labatholakala besondla abantwana abangasibo babo. Kuhlelo lokuhlola abantwana olwenziwa kubomabona kude luveza inani labomama abaningi ababesithi abantwa babo ayisibo ngababo ngabo kumbe abathandwa labo kodwa impumela iveze kubana kuyabe kungasiqiniso. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezamasiko umnumzana Greater Vodloza Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngalezi nsuku ngokungathembano sokukhona lalokho esesihubona kathesi ukuthi abantu abasenakho ukuzibamba, ye kungaba into enhle kakhulu ukuthi kube lo mthetho lo njalo nje futhi uhulumende lokho kwama-DNA akwenze ngaphandle kwembadalo, kube nje indlela esubsidizwayo uhulumende abe nguyokubhadala lokho ukuthi wonke umuntu oyabe beletha adlule lapho ku-DNA test. Lokhu ngikutsho ngoba sokukunenge isikhathi sesisinenge abantu begcina abantwana abangasibo babo, kodwa omama bekwazi ukuthi kayisuye walapha ekhaya. Pho-ke hhayi, lami ngomunye osekelayo kakhulu ukuthi ngabe kuba lo mthetho oqinileyo. Sibili, njalo uhulumende afake indaba ye-DNA test lay ibe into e-free ukuze wonke umama wonke umntwana lo baba bathestwe uze wazakala ukuthi umntwana lo ngwalapha ekhaya.
Kodwa ke nxa sikhangele lokho okwenzakalayo, nxa sibona uhlelo oluphumayo kumabona kude okwakathesi olutshengisa khonoko okwe-DNA, kukhanya osisi abaningi bayabe begcine abantwana besithi ubaba ngulo kathi kungayisuye. Ukubona njani ukuthi kukhanya baningi kakhulu batholakala besenze njalo, kungakubangelwa yini lokho?
Ye, nami ngomuyo olukhangelayo lolu hlelo, ye khona kuyayangisa kakhulu ukuthi abantu abasathembakalanga babagande. Yikho sithi nangabe uhulumende uyabeka ukuze iDNA lay ibe into e-free, kwenzela ukuthi kungabi khona konke kokuhluphana konke lokho. Ukuhluphana kube khona ekuqaliseni, kodwa nxa suhle zilomngakho selizihlalele kuhle selisazi ukuthi hayi lokho, hayi laba abantwana abantu bethu, laba abantwana hayi ayisibo bethu. Kuhle lakho kakhulu ngoba nxa uzumthethe lo mama ukwazi umntwana lo wasuwo wakho, ubonani mina kungcono kulokuthi uthi ngowakho yena engasuwo wakho, bekanti sokulaphayana ube sokuzovela ukuthi kasuwo wakho. So ke yinto embi kakhulu leyo, yinto engalunganga. ngakholelwa because ngabe uhulumende uyafaka umthetho ngafaka umthetho iDNA ibe into efree ingokungachajwa umuntu kodwa kube indlela yokuthi bonke abantu abafisa ukuthi abantu babo bayetestwa kumbe abafazi babo bayetestwa umbabo labo madoda bayetestwa utestwe nje free kungabadaliswa.
Umnumzana Greta Vodlosa Sibanda yingcwethi kwezamasiko bexoxa ecingweni leStudio 7 esegweru. Olivalelisayo noPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.